Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 14 hlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ethi kumele baphume baphelele kulelo lizwe.
Into yobuhlungu ukuthi esike sayinaka ukuthi abantu bakithi bangenza imessage isecurator labo sebethumela ngamaya social media la ama message bephendula.
Ibandla le MTC Alliance lithi nxa ibandla lezana PF lingephula imigoqo yokuvimba iCoronavirus njengalokhu kade likwenza, lalo ibandla le MTC Alliance lizenze njalo.
Izana PF ikujwayele isikhathi esiningi ukuthi bayathi ukuthi lokho kungenziwa, kodwa bona behambe labo Java besiya emastreetini begcwalisa istreet besenza intambo ya.
Lamuhla siqala uhlelo lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023.
Ibandla lethu kathesi lisemkhankasweni wokubumba amaseli isitrategi esiphakatheke kakhulu emhlanganweni wethu kuZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ethi kumele baphume baphelele kulelo lizwe. Akukacaci ukuthi imbiko le ingabe ilotshwe ngobani, kodwa kulenhlanganiso ezimbalwa ezizizalwane zakwele South Africa ezile njongo yokuxotsha abokuza. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Abel Khumalo. Saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuthiwani ngembiko le.
Kusho ukuthi Chris, kune message esiyitholile la ethi abantu bonke ama-foreigner afanele abuyele kubo, so bazokwenza i-operation le izoyenziwa ngama-South Africans mhlaka 16 June. Kanti 16 June bona kathi i-holiday la, so bade basawafuna ama-foreigner. So i-message le ithi mhlaka 15 June iqhuquzela wonke umSouth African ukuthi aphatheke kulolo hlelo.
Manje bona abokuza osuke wakhulumisana labo bathini nxa bebona imbiko yonale?
Abokuza especially abakithi, ngoba imessage leyi ithunyelwe ngolimi lwesiZulu, so abantu bakithi bapanikile abaningi, banokwesaba abanye abaningi, especially laba abahlala emalokishini, ngoba izinophobia isikhathi esiningi qala khona le malokishini. So kuba nokwesaba okukhulu kakhulu.
Zona iziphathamandla zikahulumende sezike zakhuluma na ngalolu daba? Njalo nxa zingakhulumanga, ubona ungani nxa ukuthi ziyalulungisisa lolu daba ziyaqala ngapi?
Asikezwa lutho also kuziphathamandla zikahulumeni, kusathulile nje, asikezwa lutho. Njalo angazi ukuthi bona bangakuphatha kanjani, ngoba akusiyinto yokuqala esuke kwenzakala, I think kathathu konke. So lokho kuza angazi ukuthi bona bazokuphatha kanjani.
Akukhona yini ongachiyela abalaleli ikakhulu abakhona ngapho kwele South Africa?
Ya, engakushela abalaleli ukuthi sicela njengezakhamizi zakwelikamthwakazi bangarespond. Into ebuhlungu ukuthi esike sayinaka ukuthi abantu bakithi bangenza imessage isecurator labo sebethumela ngamaya social media la ama message bephendula, uze besithi asiyindawo njani njani, into ezinjengalezo izwe ezenza ukuthi abantu balapha bathukuthele kakhulu. So into engingayisho ukuthi nje ungazi bathumele ama message abo lawa isecurator ku social media, thina singarespondi, asithuleni nje sibone silindele yolanga ukuthi kuzokwenzakala na. Sometimes kungaba kuyimessage ezikliwe nje ezizama ukuthi zi-insight ziphehle udlame ukuthi abantu bokuza bashawe. So abantu bakithi sicela lingakulandeli lokho, lithule silindele emveni lolo suku sibona ukuthi kuzokwenzakala okunye okuzisa la abantu ubuhlungu ukuthi abantu bakithi basebenza emsebenzini ema restaurant so yenye into abakhala ngayo basebenza ema restaurant bahamba ngemoto ezinhle abanye ngale kube Cosmo sebe own izindlu into ebuhlungu into yakona icishe ifana naye ethi nje komthwakazi kwaphana ukuthi abantu beHarare sebe bazogcwala khona phana kobulawa ubuhlungu obuziwa ama South African yibo buziwa ubuziwa yithi ngale kobulawa yibo buziwa ngapha ngama South African so hey angazi singathini ngale nda
umnumzana Abel Khumalo isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla leMDC Alliance lithi nxa ibandla lezanu PF lingephula imigoqo esiqinisiwe njalo ekuvimba iCoronavirus ngokwenza imibuthano labo baza kwenza njalo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wazise ngempela sonto ukuthi izinga lokuvimba kumemetheka kwegciwane leCoronavirus selikhuphukile ngoba inani lababanjwa igciwane seliqonga. Imbuthano yonke akusamelanga yenziwe ngaphandle kwemfa lakho kumele kube labantu abangamachumi amathathu nje kuphela. Kodwa kunsuku ezedluleyo ibandla lezanu PF belisiba lemicimbi elabantu abaningi kakhulu kulenani elivunyelwayo phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leCoronavirus. Ngokunjalo, umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathepeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lezanu PF lingalokotha libuthanise abantu labo bazakwenze njalo.
Sinanzelela njalo ukuthi kulandela ama activity amaningi ama political activity amaningi asenzakala phakathi na kwamabandla amabili amakhulu kuleli lizwe njalo lokuba lama activities okunengi ngabantu abachiyechiyeneyo I hope ukuthi khona ama measures lawa kayisiyo ama measures wokuzama nje ukuthi khona ama freedoms abantu continue enciphiswa i political space kodwa ke thina esiza kwenza kasisoze silalele okukhulunywa yizanu PF. Thina sizalandela ibehavior ezakwenziwa yizanu PF. Izanu PF ikujwayele isikhathi esinengi ukuthi bayatsho ukuthi lokho kungenziwa kodwa bona behambe labo Java besiya ema streetini begcwalisa istreet besenza intando ya. So bangakwenza khonoko siyahlangana labo estreetini. Lathi sizabuthanisa abantu, lathi sizatshela abantu ukuthi umkhonomika umanga kuhle, sizatshela abantu ukuthi abantwana kabasaye esikolweni, sizatshela abantu ukuthi khona izidumbu zabantu ababo zilokhu zibuya zilandelana zivele South Africa ngenxa yokuthi kuleli lizwe akulamsebenzi. Asisoze siyekele izanu PF ngayihambe ngendlela ekhulume ngayo nxa layo ingasoze ihlangane yenze amarali lathi asoze ihlangane senze amarali. So sizabakhangela ukuthi bona benza njani.
Manje bengenza imhlangano yabo lani bese liyenza enu bese libotshwa kuyaba kunxidene.
Please wathi lami ngubuze umbuzo nguphendulele umbuzo wakho. Ngithi mina bona bangayenza imhlangano yabo thina sesiyekela ukwenza ngenxa yokuthi bathe bona kule sebefaka ama lockdown rules bona abangawalandeleli. So ke nxa thina singayekela bese sizuzayo ngokuyekela kwethu khona.
Wona umkhankaso lokukhuthaza abavoti ukuthi babhalisele ukuvota ikakhulu kusigaba seMatnorth bese kuhambe njani?
Siyasebenza Chris, siyazama izolo langemva kwaizolo besiphakathina kwetsholotsho South lapho esibekhona lemhlangano efika kwemine sihlangana labantu besigaba setsholotsho South sisiyazwisisa izikhalazo zabo ngoba awungeke wakhankasela ukuvota kwabantu ungakwazi ukuthi kanti vele okuyikho kade kubenza ukuthi bengasukuma ukuyavota yikuyini. So siyahamba ground siyazwisisa ukuthi abantu bona bathini inhlupho zabo yikuyini bobo cholocho ngale uyathola ukuthi inhlupho zabantu zihlanganisela inhlupho zona lezo ezokuthi abantu abalazithupha ngenxa yezizathu zegupura hundi kanye lezinye izizathu nje ezingabe zinjani so ngenxa yalokho ke into esesiyenzile ku ground ukuthi abameli bethu abantu amakokheli bethu abayiba kuma structures kuma constituencies ethu ong 13 sesithethina ngabahlale phansi labantu ward by ward polling station by polling station bebone izakhamizi ezingela ezingabhalisanga ukuvota lezi zathu zakhona ukuthi zizwakale ukuthi izizathu zakhona ngezani nxa kuyikuthi sebethe babakwazi kuyakubalula ukuthi khona and then bese sithi thina what interventions do we need to put in place ukwenzela ukuthi abantu bona labo bekwanise labo ukuthi ilungelo labo lokuvota beli exercise
Umnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalikhulu lasikhombisa 107 ababanje igcikwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo. Akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani la. Iningi lababanjwe igciwane leli ngabesigaba seMasvingo abangamachumi ayisithupha lane 64 kulandele kobulawayo okulabantu abangamachumi amabili lambili abatholakale belegciwane lecoronavirus. Inani labajove iJackson yeCOVID-19 kumanani la lukhu liphansi kakhulu ngoba bafika phose inkulungwane kuphela 967.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulabantu abakobulawayo abaqoqa ukuphindisela emapholiseni ezindlini zabo kulandela udlakela olwaqhamuka ngeviki edluleyo edolobheni kwatshiswa imitshova emibili kwatshaywa imota zamapholisa. Leli phephandaba lithi lilemlayezo ye-WhatsApp eyabowindi labatshayeli bamakhombi etshengisa ukuthi baqoqa ukulwisa amapholisa. Amapholisa wona athe bengavele benze ubudlwangudlwangu owindi laba bazabotshwa. Iphephandaba le-Sunday News lithi kulamantombazana angamachumi ayisithupha lantathu 63 abasuswa esikolo ngoba sebekhulelwe. Leli phephandaba lithi kulabantwana besikolo eNtabazinduna abangamachumi amane abazithwalayo ngoba beye emacansini labotshekeja. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani lonke kwi-Studio 7 khona ngapha e-America. Ngithanda ukubana ngikhulume kakhulu ngevaccine. Ivaccine kasiyomkhuhlane kankulunkulu, asiyomkhuhlane kabani, kodwa kwenziwa ngabantu ngamazwe anjengabo-China, i-Third World War abakhuluma ngayo wokuthi behlise inani labantu e-Afrika, lehlise njalo abantu umhlaba wonke bazithathele lokho abakufunayo. Nxa uhlabele ivaccine kukhona okuzakwenzakala esikhathini esilandelayo. Baningi esibabonayo kuma-WhatsApp nakumavidiyo amaye abasithumezela kuye ngohlelo lolo vaccine. Abantu bafuze bakulimuke there's something secret behind. Okay, Bill Gates yena lo ose-America nguyofaka imali kwi-United Nations abesesithi okokwenza abantu bakulandela. La umhlaba wonke lawa lamadokotela abafundayo bafundiswa ngoba betshelwa lokho abakutshelwayo. Kodwa ke isiphetho sakhona ivaccine ingozi ebantwini. Abaningi bazazala izilima bazabele iziphofu ingqondo zigcine zingasathathi. Bakumele bakulandele. Uhulumende kabasazenzela abakufunayo kodwa sebesenza lokho abakutshelwayo. Babuye bakukhulume emazweni avo. Ngizakhangela futhi eBhayibhelini nxa kukhangela kuSamuel chapter 16.
Ngilibingelela lonke mthwakazi omuhle Gibbs Dube labo bonke khona ngapho kuStudio 7 journalist akithi onke ngiyalibingelela, siyalithanda, singumthwakazi. Qhubekani lisipha indaba ezinhle njengoba likwenza, singumthwakazi emathebeleni and Midlands. Lo khulumayo nguMordecai Ndlovu wechelanyembekhezi. Ngithi bantu bakithi, asibambaneni, isikhathi sifikile sokuthi sibe nimunye, singumthwakazi. Ngiyalicela lani khona ngapha echelanyembekhezi, bantu bakithi, ake lithiyane ndento zezana, thiyanani lento esingasoze sibisele impilweni phambili, ezingasoze zivusa impilo yabantu bethu. Asiqhubekeni ngokubambana, sigqugquzelelene, sifundisananeni ngomthwakazi, ukuthi umthwakazi i-MRP ngesandla sikamqondisi umoyo uzimisele, lathi sizimiseleni kusikhulula kulobu bubi esibubonayo, sikuthwalisa nzima iZANU PF. Ngoba umnangagwa uyasizonda, kudalwa sibulala, njalo kufakwamatshe ezikhumbuzo bona bayatshontsha. Lokho sibila kusithabisi, ikakhulu kudiaspora sizwa ubuhlungu kakhulu. Sicela ukuthi la kuground abantu kube khona elikwenza esikubona lathi sizabuya sikhona, siyeza njalo. Ngibonge lapho.
Salibonani basakazi baka Studio 7 kundawana zonke zomhlaba. Sithi masibonge ngezindaba zenu elisithumela zona, indaba zeqiniso, indaba ezimnandi, indaba ezingaphungulwanga ziveza iqiniso njengokuba. Ngiyambonga ubaba wezaphu lwana wama-veterans ezaphu, inkuthazo yakhe ukuthi abebama-veterans abezaphu kababhalise ukuze labo bazuze inzuzo. Ye, kuqakathekile ukuthi abalwa inkululeko especially kuviyo lezaphu bazuze labo inzuzo. Siyakubonga ke, lokhu kufanele kube njalo sibili ngoba balwela leli lizwe. Sisicela kubana sinanzeleleni khonapho ekuzuzeni inzuzo. Kulabanye abantu bangazuza inzuzo leyo xa kukuthi umbivela kurhulumente, sebejika babe ngabezanu, sebejika babe ngabezanu njengalokhu sikubona emaplazini. Uthi ama-veterans athi umhlaba ngowabo, bathengisele abantu izitanda emaplazini lapha, benzisa abantu into abayifunayo. Ungangena eplazini sungwezanu. Le nto asiyinanzeleleni ukuthi ma sisidla le sithola lezo mali bese sithaba sikhohle ubuhlungu kade sivela kubo, sesiguquka siba ngabezanu, into engayisiyo. Ama-veterans lingabethu thina, lingabethu, lalela thina inkululeko yethu, lingaze lajika selisiba against thina njengalokhu esikubona emaplazini. Siyabonga ke umbiko lo, nxa umuntu ama-veterans azathola lawo especially kulabo ababengabhalisanga kuqala. Siyabonga ubana nxa uzaba lethuba labo isikhathi sokuthi bathole leyo mali. Awumbiko oqakatheke kakhulu. Siyacela sibabhalise sibili especially abakazaphu, abakazaphu. Sibonga sibili, hhathi nochimbuyilo labo umjibha kuzaphu, hhayi babengekho, babengekho sibili. Kodwa ke imali ayitholi asiyithathe nini, kodwa ingasitshintshi sibe ngabezanu esiwa against abantu esalwela inkululeko yabo. Sisibahlamukele emaplazini lapha njengalokhu sikubona emaplazini la. Ngiyabonga ngumdalinja ngisedagas dale egoli.
Awusalibonani, salibonani kustudio 7. Ngaba kuhle mali philile lonke. Siyajabula ngokuthi lisilethele izindaba ezinhle kakhulu, ukuthi nganithiwa lihlala liyenza kanjalo. Siyafisa ukuthi indawo yakithi ibe lokukhululeka, langaphe eMontrose kuvuseleleke katsha, kube le studio. Istudio sesahambe hararo ukuthi thina ngapha basasenzi njengabantu. Ngizoba buhlungu ngamatshe lawa afa kwayo babuye bakhipha abantu beZANU PF, kube vele ube kuyayenza besizofaka amanye amatshe, sibe sesicela abantu laba abayiba babambe inkunzi laba abadubula abantu, besilindele umuntu ozobuye ezothatha ilitshe babadubule. Maybe kungaba lokuthula. Ngiyabonga ama-audio le ngafunda.
Salibonani, salibonani basakazi ku-Studio 7. Hayi, sina siyajabula ukuba labasakazi abasakazela indaba esizithandayo, esizifunayo, funa lesi manje sizibona ukuthi ithi EMDCT my ETE my isizwe uvota izaba yi MDC Alliance why bengabe i MDC Alliance kumanje ungakavota kuhle kucaca ukuthi kuhamba nayo hayi ukuthi sekuvota manje masekuvota kusase bi MDC Alliance kuzo maki sekuwini alliance bazothi labo bawinile hayi isimanga sakona sesisimanga sayazi ukuthi siyenze njani izilandele bani siyenze njani bayahlanganisa amabawo sayazi ukuthi sivotele bani phela makunje sekunzima impela kunzima impela ukuthi abantu baye group ngoba bayazi ukuthi abantu vele bathanda i-alliance i-MDC thi hayi la masupporta vele abantu abayithandi manje angazi ukuthi khona lapho sizoyenza njani basakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika obeyinhloko kahulumende wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu usule umbuso kamongameli Joe Biden izolo ngesikhathi kusenziwa ukhetho olumsuse esihlalweni. UNetanyahu usole uBiden esithi uphatha udaba lwe-Iran ngesineke kodwa kungasoze kuphathise umvikela wele-Israel. Kusenjalo ilizwe leMelika liqhubeka lilokhu livula amabhizimusi liseketisa imigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus kulandela ukuhlatshwa kwabantu abaningi ijekiseni ye-COVID-19. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika edolobheni le-Houston e-Texas.
Hey baba kande ya umumo lapha eTexas owe COVID sekusiphose singathi sesikhohlwa kancane ngawo lokukhuluma ngawo kusokukhanya ngathi sibili hayi sekubuyele endaweni yakho izindawo sezidinga abantu bokusebenza indawo sezikhangela kubhaliwe lapha lalapha hiring kuyavulwa indawo zonke kungathi kushota bona abantu bokusebenza ukuthi abantu beze bangene babe semsebenzini yibo abangatholakali yikho kutshengisa ukuthi yona i-COVID-19 ngokwayo ngemva kokusukuma kwabantu besiyahlatshwa ngoba sekuphose abaningi abantu sebehlatshiwe i-corona virus vaccine liyana yikho-ke sekungathi kuyehla
indawo ezifana lama-restaurant lamabhawa sokuvuliwe yini njalo abantu kukhanya bengena ngobunengi yini endaweni lezo?
Awu sekuvulwe sibili futhi chaka sibili bonke abantu bayangena kuyaphithizela sekuphithizela labantu hayi abasafaki lama maski akhona lawo sebengabantu nje abaphongu kungena kube kuhle kube njiyana sike sekhangela lapha nje indawo ezithile sibona benqunu benjani bebhukutsha besenza konke lokhu ye kukhanya ngathi sekuphi se kuyabuyela sibili le school holiday vacation yabantwana le eyakhathesi yehlukile kakhulu kulaliyana eyomnyaka ophelile. Ngomnyaka ophelileyo bekukhanya kuvaliwe kuthule kuthe zwi ngalesi sikhathi kodwa ke ngalesi sikhathi sekukhanya hayi abantu sebehambelana sebeqala lokuvakatshelana sebeqala lokuthi omunye lomunye lathi sesingathi nje sesingabona abazukulu beze ekhaya njengalokho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubexoxa icingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota. Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwedaki.
Namhlanje siqala ihlandla lakuqala. Lengxoxo lapho esizaba sikhangela khona indaba eziphathelane lamalungiselelo okhetho. Lapha ke siyaba sikhuluma lamabandla ezombusazwe achiyeneyo okweviki yonke kuze kufike ngolwesihlanu. Umqalisiziba yiZanu PF. Sixoxa ke lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Believe Gawule.
Ibandla lethu kathesi elisemkhankasweni wokubumba amasela. Ubumba amasela, amaseli isstructure esiqhakatheke kakhulu emhlanganweni wethu wekuzana uPF. Yizo esilabantu abavotayo, abayibo yiwo ama voters akukhona phana ku structure senzana. Isihlangano imhlangano vele ubanjwe ngamasela, wonke umuntu ubelonga to a cell. Ngokunjalo ke okwakathesi semkhankasweni wokuthi sibumbe amasela. Khona apha echolojo kodwa iexercise le yenzakala ilizwe lonke, sikwenza ilizwe lonke. Ikakhulu ke thina sigapha etsholotsho umsebenzi wokubunjwa kwamaseli esigabeni sethu uhamba kuhle kakhulu okwakathesi. Amaseli abunjwa sibili kuzaze kuyathi inyanga nale uJune siyaphela lapho siyaphutshisa khona umsebenzi wokubunjwa kwamaseli. Ngokunjalo abantu laba abasebengene kumaseli yibo njalo esibakhuthazayo ukuthi bahambe beregister ukuvota, ukuthi bengabe kumaseli kuphela bangavota, ngoba at the end of the day yibo abantu abavotayo laba abamaseli, yibo abantu abaqhakathele kakhulu emhlanganweni, abayibo abayenza umhlangano ube khona. Yebo, abantu abamele njalo bakhuthaze abanye njalo abangasibo bemabandla ethu. Siyakhuthaza ke thina njengomhlangano ukuthi abantu abanye abangasibo bemabandla ethu bathatha ithuba leli ba register ukuvota. Kusho ukuthi ekugcineni kwakho konke bese sithi ngaso siyafika kubani isikhathi sokuvota bona abangalamabandla abangekho kumabandla ezombusazwe, bese siyacela kibo amavoti, bese sicela amavoti kibo ngesikhathi esifaneleyo. Yibo abantu abanjalo abathi bona nxa sokufikela isikhathi sokuthi kuvote kwaphana babe sebekhangela ukuthi kanti ivoti yabo bengayisa ngabi. Ngokunjalo ke kuqhakathekile ukuze ukhetho luhambe kuhle njalo abantu bavote ngobuningi babo, ukuze kungabi lomunye othi nxa ukhetho seluphutshile ebese sithi yena hayi akuhambanga kuhle, hayi mina kangidliwanga, hayi ukhetho lurikiwe, yikuthi abantu bavote ngobuningi babo. So umkhankaso wethu njalo ukuthi abantu bavote baregister ukuvota njalo, yiwo khona nalo ohamba ndawonye uxhumanisana nokubunjwa kwamasela.
Sike sabona amanani akhomba ukubana abantu bezigaba zeMatabeleland ababhalisi ukubhalisela ukuvota ngesiqubu. Khona ngapho kunjani?
Gandhi, into ekhona lapha yikuthi unanzelele ukuthi ekubhaliseni ukuvota lokhu abantu ikakhulu esigabeni seMatabeleland kusukela emuva le bakhanya besiba ngemuva ekubhaliseni ukuvota ikakhulu emhlubulweni wethu weMatabeleland, ikakhulu amaprovinces ethu akhangela ukhangele inumber of registered voters ezikhona kuma provinces ngale Mashonaland. Uzathola ukuthi sina singemuva kakhulu. Izizathu kuyilezi nxa ngikhangela ngicubungula isaka kakuhle. Ngibona abantu abaningi abakithi base South Africa. Abantu abaningi abakithi, most of our people are in South Africa. Yiko okukhona engikubonayo ukuthi sibili abantu bakithi bakhona le bagcwele khona le South Africa. Ngesikhathi nxa kufika exercise nale ukuvota, bayabuya nje bebuya ngapha ngama holidays. Ngabe kuyakutholakala isikhathi sokuthi bethu be register ukuvota ngesikhathi exercise lesiba khona ama holidays nalabo kolenga mhlawumbe bese besiba ngabantu njalo abanga break ababuye bezovota ngesikhathi sokhetho kwesikhathi singakhuluma, but abiningi labantu bakithi base South Africa njalo khona ukuthi ilokuzeni yami koni iqhubeka nje ihamba kancane 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 ku region yethu khona iyo imbangele khona njalo lokuthi abantu bakithi ngapha bangani izinto lezi zokhetho bazithathela abanye iningi labo abadondayo entweni zombangazwe lezi. Izizathu ziziningi kakhulu mhlawumbe.
Yiziphi indubo elibhekana lazo nxa likhankasa ikakhulu nxa sikhangele ukubana kulo daba lwe-COVID-19?
Udaba lwe-COVID-19 nginanzelela ukuthi ngizathi kuqala ngizwile ukuthi labo America sebesithi iZimbabwe is a safe destination when it comes to ilo kuze ne-COVID. Even le South Africa la ithi yona ngizwe labo malema sebekhuluma bethi bona thina sahamba siyecrossa siye eZimbabwe nxa singathola ukuvaccinate. Ngiyamangala ama frontline workers nxa e-South Africa kunjalo kulabanye abaloku bengavaccinate lakathesi. Ngiyamangalisa, but iZimbabwe iyichayela ihlombe. So thina ngabona sesimuvile sibili sesisebangene ingcono kakhulu. Njalo into engiyakhangela sizaba nodubo nje ukuthi thina njengoba kuhambelana kwathi kula le South Africa, i-variant le India COVID le ingasenzela okunye mhlawumbe. Kodwa ke ngasenani ngibona ngani okwakathesi umumo wethu ungcono kakhulu siwukhangela siwuqathanisa lezi yindawo. Ngokunjalo ke thina siyaphambili ke ngomsebenzi, kodwa sinanzelela njalo sihlonipha silandela imiyalo ye-World Health Organization yokuthi abantu beyenze i-social distancing behlale begqoke ama-mask.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla le-ZANU PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esetshololo. Elingakhohlwa siyaqhubeka kusasa ngengxoxo zethu lapho esikhangela khona indaba eziphathelane lokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izizalane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela umbiko osusabalele enkundleni zokuxhumana othi kumele baphume baphelele kulelo lizwe. Ibandla le-MTC Alliance lithi nxa ibandla le-ZANU-PF lingephula imigoqo yokuvimba i-coronavirus njengalokhu kade likwenza, lalo ibandla le-MTC Alliance lizenze njalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.